amabili asebeke bangena kumncintiswano uPPG owe rowing usesalele ngamanye ama races okumela awagijime mhlaka 29 uyangena ke ku semifinal semifinal okay semifinal CND le eza kutsho ukuthi uba ngu position bani 7 to 12 kumncintiswano we rowing overall and then we similar Jonata onguye akade bhukutsha izolo useqedile ube ngwaqala ukuthi hit yabo but in terms of uqhubekela phambili kasaqhubekela ngaphambili ngoba isikhathi sakhe asithetheyo ekubhukutsheni asenelisanga ukuthi abe ngomunye wabangu 16 top 16 abe top 16 ye qhubekela phambili ngemncintiswano. And then asebesele kathese ngolo ogijimayo esiqhubu ukuthiwa ngoni Magusha nguye osesele ukuthi agijime umdlalo wakho oqala i-100 meters bese ubuya uthiwa nguScott Vincent owegolf yena ke uzaqala mhla ka 31 umdlalo wakhe and then ogcina kuso siba nguPeter Walter nguye uyabhukutsha kusasa ngo-7 ntambama.
Yeah, akusitshela kancane ngoPeter Walter ukuthi yena vele umi njani.
Okwakathesi uhlala eMelika yikho lapho abhukutsha ekhona ithola ubunono le coaching engaphezulu nguye ke obamba esingathi ngama-national records amaningi khonapha elizweni lethu laseZimbabwe la ku-region. So sinethemba njengokuthi njengomfana ngomncane osakhulayo eqala ukubuya lapha kuma-Olympics njengabanye bakhe bonke ngoba vele iqembu lethu leZimbabwe ngelabasakhulayo abasesebencane. So ukuba kwabo lapha bazathola sibili imfundiso ne-confidence enkulu ne-experience okokuthi xa sesikhanyelela uFrance 2024 hayi sinethemba sibili ukuthi hayi lapho imendulo kuyabe sokumele sitholakale.
Ye wosobuya ke uVincent labanye laba noMakhusha baminjani?
UVincent ungakhumbula ngengamuva ngomunye wababili labana esingathi baqualify straight by ngokukompeta abazange bethola esingathi ngesilungu ngama invitational slots. So so sithembele ukuthi njengoba nevele eranked waba ngomunye wabaphezulu abadlala igolf sinethemba ukuthi hayi mzwana sithi uyangena laphana emdlalweni wakhe ukhona esingakuthola la uMakhusha uyaqala ukuba kuma Olympics so bese xoxa nje la ekathese kwemizwana esanda kudlula esithi simbazise ukuthi hayi ebeke iphika phansi